Lam le lan duan dui, lam le lam le lan duan dui, lam le lam le lam shui shui, lam le lan nam pawa fu imbula. Kwenze maphandleni lamhlanje izakhamizi ezansi emaNdebeleni zikhala ngokuthi izulu elinengi libuye lemikhuhlane etshiyeneyo esiqede izifuyo zazo ikakhulu inkomo. Zithi kazenelisi ukuthenga imithi yokuhlaba kumbe ukunathisa izifuyo lezi ngoba idula kakhulu. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Umnumzana Vusankalo isakhamuse kungwe kwanda South uthi bakhathazekile ngezifuyo zabo.
Sibona izifuyo ezifana lamadonki ngani ziya survivor, kodwa hayi inkomo nje abantu bathwele nzima. Asazi kumbe abanengi bathi ukuhluma lokhu, kodwa ukuthi kuyabe kumele uma ungabiza laba abancedayo ama-vetinary bathi khona ufuneka inkomo zihlatshwe ngoba ezinye ziyavuvuka inyawo, zibonakala ngokuvuvuka, ezinye ziyavuvuka lapha ngaphansi lapha umphimbo lo.
Uthi ukudula kwemithi okwelapha inkomo kudala ukuthi kube nzima kuzakhamizi ukuthi zithengele imithi okuzelaphisa lapho zigula.
Kodwa inkinga esihlangana layo ileyo ukuthi hayi imithi yakhona ayisathengeki. Ma uthi uyethenga ngale bafuna i-US dollar, ekubeni thina ngapha imali ezitholakalayo ngama-RTGS. So hey, hayi abantu bathwele nzima inkomo kakhulu. Imikhuhlane yonke leyo bathi kuyabe kumele ukuthi zihlatshwe, and ma usithi uyabuza hayi price yakhona hayi nge-US dollar lakhona.
Umnumzana Dennis Moore isakhamuzi kaWard 5 eNyandeni eGwanda North uthi labo babhekane lodubo olufanayo.
Umkhuhlane osihlupha kakhulu lapha eNyandeni i-foot rot le-lambskin. Hayi inkomo sibe zihlaselwe kakhulu kakhulu i-foot rot le-lambskin. Angazi ukuthi abantu bangancedakala kanjani. Hayi ngoba inkomo eziningi ziyakhula, hayi imkhaza lemkhaza dibhanzima inkomo. Khathesi ngalesikhathi inkomo kumele zidibhe, but hayi dibhagogo imbona yikho ukukhozela imkhuhlane le especially i-foot rot le. Babuya nje bezositshela ukuthi hayi vikelani thengani imithi lithi lithi. Sikhohla ukuthi abantu asifanani, abanye bayakwanisa ukuthola abazithengile, abanye siyehluleka ngoba abantu abasebenzi.
Umnumzana Finish Ncube wamadobo uthi abafuyi benkomo kumele behlale bezilungiselele.
Kufanele ma ungumlimi umfuyi unanzelele ukuthi uyazama imithi yonke yokuvikela izifuyo. Ma uvele ulelihlo elikhangela kabanzi phambilini uyabona ukuthi kuyatsho ukuthi kuzaba kubi, imikhuhlane izaba khona, izibawu zizaba ziningi. Kufanele silungiselele ukuthi sibone ukuthi siyadinga amavasini wonke okuhlaba umkhono le anthrax.
Umnumzana Miklas Ndlovu ongukansila kaWard 13 eGaranyemba ude esigabeni sakhe sebehlanganisa imali bathenga imithi bebanengi. Umqondiso gatsho olunakekela izifuyo olwe-vetinary umnumzana Joseph Nika uthi lanxa zikhona inkomo ezihlaselwe yimikhuhlane ugatsha lwakhe luzimisele ukulwisana lale mikhuhlane ngoba lile dibhe leneleyo. Nyake nye kwafa inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi 12,503 ngenxa yemikhuhlane edalwa yimkhaza. Izakhamizi zikhuthazwa ukuthi zingadli inyama yenkomo ezifeleyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.